iqula leli elikhangelwe ukuhlangana lenkokheli yekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission abenhlanganiso ezizimeleyo intatha lezindaba labanye lizabe liselizwe lisukela mhlaka 19 kusiya ku 21 Ntulikazi 2018. Abahlonitshwa laba baqala lomsebenzi wokukhankasela ukuthula emhlabeni jikelele bekhokhelelwa ngowaba ngumongameli wakuqala weSouth Africa ekhululekileyo umuyi umnumzana Nelson Mandela. U-Anan wamukele enkundleni yendizamtshina e-Robert Mugabe International Airport ngummeli we-United Nations eZimbabwe umnumzana Bisho Paraju. Umnumzana Mlungisi Dube ingcwethi ecubulunga ngezombusazwe uthe kuyabongeka lokhu okwenziwe ngabahlonitshwa laba.
Ukuza kwama-elders e-Africa ukuthi bezomonitha ukuthi uhlelo lokhetho luqhutshwa njani eZimbabwe kuyinto enhle kakhulu, kupha ithuba lokubana amabandla aphikisayo ehlaliseke ekwazi ukubana ibandla elibusayo lizabe likunanzelela ukuthi kulabantu abaningi abahloniphekayo ababuyileyo abakhangeleyo ukuthi uqhutshwanje aluba bakwanisa ukuthi behambe ezindaweni ezisemaphandleni.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Bekezela Gumbo isakhamuzi seHarare yena othe lokhu kunganceda ekuvikeleni udlakela kukhetho.
Isikhathi sokuqala esingathi siyasichaya ukuze inkinga zethu eseZimbabwe zibonakale kumazwe wonke omhlaba, ngoba uKofi Annan ngumuntu esimaziyo ukuthi usesebenze umsebenzi omkhulu kakhulu ekucazululeni ingxaki ezifana lazenezi ziqala ama-election e-Africa. Siyakwazi ukuthi ngiwaye khona eKenya, ngiwaye lokhu zi-6-point plan yakhe noliyana lakathesi khonapha kithi ngambona esekhona, kutho ukuthi amazwe omhlaba akhangele ukuthi kungayenzakala udlwangudlwangu ngala ama-election. Njalo siyakwazi ukuthi amazwe e-Africa amaningi esikhathi esiningi kujala ukuba ababusayo baya betshontshile ama-election betshontshele labo abangelamandla amabutho. Ngaleyo ndlela siyabe sesibona sokufanele ukuthi abantu abanjengabokofi anani bebuye bezobona ukuthi kwenzakalani, kwenzela ukuthi nxa ama-election edlula kuqalise ukuba lobudlwangudlwangu kube kusazakala ukuthi vele kuqalisele ngaphi.
EleZimbabwe selivumele inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zize ukuzohlola ukhetho lolonyaka, kodwa ingcitshi yezombusazwe umnumzana Mthokozi Mabhena uthe ukuza kwa-Annan akusizi lutho ngoba ukhetho lweZimbabwe solonakele kudala lungakwenziwa.
Udaba lukamnumzana uKofi Annan singalufaki ngamafutshane kodwa lingabi lude. Wake waba ngu-Secretary General we-United Nations, umuntu weGhana, engumuntu weGhana enjalo waba ngumuntu wahambisa umumo wezizwe eziningi. Kodwa-ke ukuthi uKofi Annan ubuye ngokuphangisa kumbe ngokuphuza akuthintshi lutho ngenxa yani. Sekuvele kwavoxwa, uvoxeqile, isadabe kayikho phakathi, i-AU kayikho phakathi. Ukubuya kwaKofi Annan kasenasikhundla se-UN engabe kuye ngokuphamingisa kumbe ngokuphuza, kalandi lutho uzozivakashe.
Ngaphandle kuka-Annan abazabuya eZimbabwe nkosikazi Mary Robinson owayengumongameli wakwele Island njalo ekukhomishini enkulu yamalungelo oluntu kwi-United Nations lo wayemele ele Algeria kwamanye amazwe umnumzana Lagda Brahim njalo eziphathamandla se-United Nations. Abekhomishini ye-ZEC baveze ukuba okwamanje sekulabantu abangaba ngamakhulu 9,800 abavela kwamanye amazwe asebebhalise ukuzoqapha ukhetho lonyaka eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.